Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Ngithathe leli thuba ngibonge uTandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku-6 Nhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, oyelilunga le-MDC team Mnumzana Dube Munkombwe usesuke kuleli bandla waya kwelezana uPF lapho emukelwe iziphathamandla zebandla leli. Inhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa ithi iphakathi kohlelo lokulungisela abeZimbabwe abahlala khona le amaphepha okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni.
Kulabantu abasebenza emakhitini kumbe emayadini abasuka emazweni esadala. Abantu laba vele angeke ubathothe ngoba ama-South Africans wona izalwa ze-South Africa abahola ama-R50,000 a month kabanelisi ukuthi baholise izisebenzi zabo i-minimum wage.
Lanxa ukuvulwa kwendawo yokugada izimoto egodini kwemukelwe ngabanye, kulemibuzo ethi kanti vele imoyo yona izakhiwa na. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ilunga le-MDC team Mnumzana Dube Munkombwe usechiye ibandla eliphikisayo waya kwelezana uPF lapho emukelwe iziphathamandla zebandla elibusayo izolo ezigoqela omnumzana Mike Bima lo Obet Mpofu. Bemukelwe njalo ngumnumzana Blessing Chebundo, umkhokheli wogatsha olubona ngabavela kwamanye amabandla abangena kuzanu PF olubizwa ngokuthi yikumusha Home Ekhaya Program elomsekeli wakhe unkosazana Memories Banda. Umnumzana Munkombwe oleminyaka engamachumi amane lanhlanu 45 uthi ungomunye wababumba ibandla le-MDC ngomnyaka ka-1999 njalo wake waba ngumgcinihlalo weBinga Rural District Council wasephatha ezinye izikhundla zobukhokheli kugatsha lwabatsha eBinga koBulawayo leMatabeleland North. Kungxoxo ayiqhubele osithandekile mhlanga weStudio 7, umnumzana Munkombwe uchasise izizathu zenyathelo alithetheyo.
Angawona eZimbabwe kunesekelo sombuso esikutshela ukuthi umele ujoyine inhlanganiso oyifunayo, ingaba yichurchi, ingaba yi-organization, ingaba yi-political party. So lapha sengi-excite ilungelo lami esele ku-constitution yeZimbabwe.
Kodwa siyabona ukuthi ubukubandla eliphikisayo ele-MDC lamanye nje ama-factions izixa zawo, kuyini osokutshintshile njengoba belichothoza ibandla leZANU-PF?
Wake wabona umntana divorce umfazi wakhe ngesizathu, kodwa-ke linye ilanga uzathiwa sekuphilele kumfazi wakhe ukuthi hawu uzibani lo nazibani sebaphendukela njalo. Kuliqinisa ukuthi ngenkotozi iZANU-PF yenze there, but abantwana kwenja kababona ilanga elilodwa. So nami njengomuntu weZimbabwe sengikubonile ngaphansi kombuso kababa uMnangagwa ukuthi hhayi nami kulokunye engikubukayo ungaso necessary ukuthi ngokukhulume ngokumedia, but njengomuntu eZimbabweni amamuhebuthi ziya-leadership yezibuyeni.
Kodwa ungasinika-ke izizathu ezokuthi kuyini okubonayo kukuhle kubandla leZANU-P F.
Umbuzo wakho unzimakali, umbuzo ukabala ukuthi ngithi wena ndaba wathatha uzibani kulomfazi othize, ngoba kulokwenthi ku-MDC I still have friends. Ukutshiya ibandla ambona kungaba ukuthi kuba necessary ukuthi ngikhulume kakhulu ukuthi wenze soso. Mina wathi angiseki ukuthi sekinesikhathi eside ngiku-opposition from student politics. I'm now more than 20 something years in opposition, and in my age I'm now 45 years. So abuya into any achieve opposition politics yaphikisa nje ngokwenkonzi. So ngibona ukuthi hayi ngeminyaka yami le 15-20 years ngokuthanda kwaNkulunkulu kube kune oyikufisa ukuthi ikwenze iku government ngono ngihambe phansi kombuso kapha kumnankagwa niyosebenza nabantu bakithi abantu bebhinga abantu besitongeni abantu bezimbabwe ama-opposition yezimbabwe uyavumelana lami ukuthi sekunzima ukuthi ulandele i-opposition abantu ziyanolonga follow i-opposition sebelandela abantu manje thina abanye asikwanisi ukulandela abantu silandele i-politics.
Siyabona ukuthi abanye bayalisola ibandla leZANU-P F bathi liyehluleka ukuthuthukisa umnotho welizwe liyephula ilungelo loluntu. Uthini ngalokho?
Ukuthi abantu batho njalo bathi bakhanyela ubaba omnankagwa ukuthi uthini wena uthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo nike nobakhona abantu bayo. So asincedisaneneni ubaba omnankagwa lapha khona simncedisenane lapho esisuka ku-opposition sifake khonokho amandla ethu esilawo from opposition sisebenzelayo ubaba omnankagwa phansi kwakhe sibone ukuthi ngoba ukuphikisa uphandle kwegedi ngesikhathi awuzuzi lokho beliwuzuze.
Sikubonile njalo emifanekisweni uxoxa lesiphathamandla sebandla leZANU-P F umnumzana Obert Mpofu. Kuyini elikwenzileyo njalo ulesikhundla yini uzakwenzani usuka lapho?
Namuhla ibindaba yokuthi it's a welcome kuZANU njengoba uba Obert Mpofu unguye usecretary general weZANU ukuthi ngilesikhundla kuZANU athi kumele ibe constitution yayo ekhuluma ukuthi umuntu kumele abe the 5 years eyimemba lami I'll be patient up to the right time.
Lo ke ngumnumzana Dube Munkombwe wayelilunga lebandla leZANU-P F ose wayelilunga lebandla leMDCT ose kuZANU-P F ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa eZimbabwean Community in South Africa ithi iphakathi kohlelo lokulungiselela abeZimbabwe abahlala kwele South Africa amaphepha okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni. Linhlanganiso ithi leli nyathelo liza ngemva kokuba uhulumende wele South Africa eyazise ukuba uhulumende walelo lizwe ufuna ukuguqula imithetho yemisebenzi yabo kuza okuzadinga ukuba abantu baphe imbono yabo. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena ukuze sizwe ngohlelo lwabo.
Kulezi zalwane zeZimbabwe ezisebenza emayadini kumbe emakitchen lapha eSouth Africa ezingelancwadi ezisemthethweni zokuthi zihlale lapho, izalwane lezi ziqhatshwa kakhulu yilabo esibabiza sithi middle class, abantu abamnyama abeSouth Africa namakhiwa, bese behlala ezindlini zabo kumbe emsebenzini bengadwi, abalazo ezinye indawo zokuhlala, bese beholiswa futhi imali encane engayisiyo eyavunyelwanwayo ukuthi uholiswe izisebenzi ngoba imali eholiswe izisebenzi khathesi R27 an hour. Yikho-ke thina sithi nxa umqhashi lesisebenzi bevumelene ukuthi uzahlala emsebenzini akasoze abe le mali yokugada esemsebenzini, kasoze abe le mali ye-rent nxa emholisa imali engaphansi kwalokho kwavunyelwana ngakho yiphalamende eSouth Africa. Sicabanga ukuthi into enhle okumele yenziwe ukuthi lowo muntu osebenzayo kumele-ke aphiwe amaphepha asemthethweni ngoba abanye bayahluleka ukuthi bavakatshele izihlobo ngoba besesatshiswa ukuthi bazaboshwa badeport. So yikho lokho esikuphakamisayo thina ukuthi silezisebenzi kakhulu ezingomama ezisebenza emakhitshini ezingela maphepha kwesinye isikhathi bagcine ngoba bengela maphepha bengasabi lawo ama-off days ngoba umuntu vele uhlala emsebenzini langelanga nxa kuthiwa umuntu lo u-off kuyathiwa avuke ekuseni aqale athangethangele endlini abesetshaisa ngabo-10 nxa ezavakatsha kumele kutshaya u-6 wantambama esekhona futhi emsebenzini.
Manje kahle kahle kuyini elikwenzayo kathesi njalo abalaleli kuyini abamele babekwazi abakusimo sona leso?
esikwenzayo khathesi thina sibhalile sahambisa nathi lapho twesihambise khona umnyango wezangaphakathi engathi wena wasenzile i-Department of Home Affairs njengoba bezama ukuthi batshintshe baguqule imithetho ekhona lathi-ke sifakile umbono wethu ukuthi thina sibona ukuthi lokho kungasebenza ngale ndlela ngoba eqinisweni ngasikhangela iphepha layo laphuma ngo-2017 okuthiwa i-White Paper on International Migration iphepha lelo lananzelela ukuthi kulabantu abasebenza emakitchen kumbe emayadini abasuka emazweni esadala abantu laba vele angeke ubaxothe ngoba ama-South Africans wona izalwane ze-South Africa kumbe ngabantu abamnyama kumbe ngamakhiwa abahola ama-R50,000 a month kabanelisi ukuthi baholise isisebenzi sabo i-minimum wage ngendaba zokuthi bayabhadala izikwelede zezindlu bayabhadala izikwelede zemota balabantwana ababafundisayo bayathenga ukudla endlini kanti lokunye futhi abanakho okudinga imali bese besala le mali isikhathi esiningi eba ngama-R3,000, R2,500, R3,000 bese bethi yona yiyo imali abayiholela umuntu obasebenzelayo kanti khona kumele nga umuntu lo khathesi uhola imali engaphezu kuka-R5,000 yikho sisithi thina ukukhompasetha ukungabaniki imali ephelele okwavunyelwana ngayo ngohulumende njengoba sinanzelele ukuthi sekukhithwe imali yerenti yesisebenzi ngoba sihlala emsebenzini sokukhithwe imali yokugada ngoba vele umsebenzi uhlala emsebenzini kodwa-ke akalungiselwe amaphepha okuthi ahlale emthethweni kulele.
Hello-ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ekaNhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9:30 ntambama lango-11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Lanxa ukuvulwa kwendawo yokugada izimota egodini kwemukelwe ngabanye kule mibuzo ethi kanti vele imoli yona izakhiwa na kulindawo kobulawayo. Lindawo ivulelwe izimota ezithwala uZulu izolo lanxa kuthiwa izavulwa ngokusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa kunsukwana ezilandelayo. Lindawo ithe iqala ukwakhiwa kwathiwa izakuba lezitolo imall kwiminyaka edluleyo efika yona phose ifisithoba minwembili. Kodwa okwakathesi kwakhiwe indawo zokuthengisela impahla etshiyeneyo lalapho okulezimota zokuthwala uZulu kuphela. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sinanzele ukuthi egodini laphana kwakusakhiwa khona imoto esasikele ukuza kuba lama-shops kubuye kube le-terminus enhle kube lezinto ezinengi ezenzakalayo kube lama-vendor space lawana aphucukileyo aphakemeyo ebesiwalindele phose kweminyaka esishiyagalombili 8 years walesi sikhathi kodwa-ke namhlanje sinanzele ukuthi hhayi izimoto azikhayisa ukubana zingene laphana khona egodini kodwa-ke ekungeneni kwazo sinanzele ukuthi akusayimoli esasiyitshele kwalesi sikhathi kuphela kwaba esingathina i-rank i-terminus yokuba nimijova ingene isebenzele khonapha sananzela futhi kwakhona futhi ama-bays ama-vendors afakiwe la akhona phana but ekuqinisweni ukubana kuhle nje ngoba sibona ungathi i-congestion le ebisihlukumeza ihlupha abantu izimoto azithwala endaweni ezirong nga abantu bengalandeli imithetho kakhulu bona abemjova lalaba abahamba imoto ezingane imishikashika labo bengabi khona ekubana bagange bethuba ethala abantu endaweni ezirong sibona ungathi hhayi i-congestion izakwehla yehla ngoba imota sezithwala abantu laphana yikwese kunanzeleleyo kodwa kukhona ukuthi hayi ibus terminus le ndawo amavendors asoze sithi thina laphana kusayimoli asiyo liyani esasiyikhangelele kodwa ke khona okwenzakeleyo engxenye singathi thina yikusungula kwento esikhalibana yenzakale ngendlela eyiyo
khona kuyathembisa na ukuthi kuzakhiwa imoli njengokutsho kwabo
ngumbuzo onzima ukuthi abantu bawuphendule lo kwalesi sikhathi ngoba siyananzela ukuthi besibala eZimbabwe ukuthi sibala ama-projects amahle esiwafaka ephepheni kodwa ngasofayelela ama-projects afakwe abe implemented ukuthi aluba nzima so ke ungananzela ukuthi khona osokwakhiwe kathesi engxenye uzananzela sokungadonsa futhi isikhathi eside ubona ungathi sokuqondile kunjalo ngoba kuyindlela ukuthi engxenye abantu beyaqasha ukuthi bangakhulumi kakhulu abantu bebethinga besayivula igodini abantu bagcobana ngalezi motors zigcoba abantu ethawuni akuhambeki engxenye nxa umsindo usuyehlile phose kungakhanya ungathi engxenye so kodwa abantu nxabaningi ngabe khuluma bathi hayi bayebona sibili i-bus terminus kumbe imijobo evuliweyo kodwa eqinisweni bathi bona isukade bekukhangelela abantu bacacile kulokho so ke sile ngozi yokuthi ungakhayelana lamabhey ayenziweyo khonabo nxa ungena egotini ngale kwakhona zathola ukufaka amazinge sale ndawo vele ezingalungiswa ngesule ezikhanye ngibone kwezindawo kulotshana okutshengisa ukuthi hayi umsebenzi mnengo ufanele wenziwe kuliyani indawo so ke kunzima esingathina kambe ngakwathatha 8 years ukuthi kwakhiwe lokhwane esikubonayo kuyi-bus rank lama-bays lawananga angakeneli angakafike enambeni yakhona kunzima ukuthi ngawuzihambela ngithi hayi ngibona ngathi leyo moli izakwakhiwa kunzima lokho ngoba indlela isiqhuba abahamba ngaso kumbe isibanga abahamba ngaso nxa besakha hayi asitshengisa ukuthi imoli silabalayo masika nxa singaba layo kungasithathela iminyaka eminingi engxenye abanye bethu laleyo moli ngenzayo singayibona engxenye ingabonwa ngabazukulu bethu thina siyabe sesidlulile emhlabeni ngoba hayi sibona ngathi isiqhuba abahamba ngaso isiqhuba sonwabo esenza siphose singathembi ukuthi kambe imoli izabakhona ngoba labantu abaningi hayi sithi bathi bekukhangelele kodwa bathi hayi engxenye njengoba sokuqalisile phose sokungcono khona ukuthi at least akujobe isiphumile ngale edrobheni yangena khona phana eminye isenza ukuthi engxenye edrobheni kuhambeke
Umnumzana Ambrose Asibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Alo studio linjani masala baba studio baba studio save nanya jabula ngenews elizibalayo elizibalala kahle ngathi siphuma njengoba ziyimina ngikhala ngalo baba usengezo chabanga usengezo chabanga uyabona ukuthi udlisile sebuleli lizwe chabanga uthe ukuthi usengezo chabanga usethengisile lizwe seyithengisile ulithengisile liphelile akusela futhi trip C eka sengezo chabanga ukuthi yaphindile khona seyithengisile sephelile la uzombona sekuzama sekukhulumela izama kube sekukhulumela sekukhulumela yipi kodwa ithengisile ilizwe usengezo chabangu yokuthi nje angazi ukuthi nje utalibane uyavakatsha nje usengezo chabangu noma ehambe emathebeleni ebona abantu egijime bemgijimise lwaso umuntu lo kaso umuntu ayiqala mbingelela umama umampala uviolet impala ozalwe embembezi iyozalwa kompala mntwana msuseni mbingelele labafowethu abasetata africa mbingelele labafowethu abasejonasburg ngicornelius dlovu njalo ivege 26 may dlovu ivege 26 Marseille
90 Studio 7 Studio 7 Studio 7 ngilele ku Studio 7 ya wona uchabang lo lo Kalpan Pugin wakhe lo hayi lento kade beyifuna hayi siphumelele impela izano ke silempande ezivula lezi ebinazo ngoba ushamisa wayevele esemshake wayeshekisile izano izano vele wayeseyifuna ukuyiquma impela nyanya ayiqede uchamisa nampo Kalpan Pugin beyivusa labo sengizo chabang bevusa izano vele ngisizwe ibisizwe njizani hayi sengezo uchabanga hayi yayimotsha iZimbabwe ihluphekisa abantwana baseZimbabwe sengezo hayi yayimotsha iZimbabwe shem yena lokwadeni kufuna selikutholile ke izani ke silamandla amakhulu hayi sahlupheka ke eZimbabwe bakithi hayi sizohlupheka zizana zeZimbabwe hayi iyajabula izani ayijabule impela izani ngoba iyasho isiwinile kambe izinyintisela ihamba yodwa kambe izijayela ihlombe izani hayi kuzophelela phi lokho kwezani kodwa kukho kungapheliyo kuzophela yonke le mihlolo yonke le siyibonayo eZimbabwe
ehlalibonani basebenzi bakathi Studio 7 ngalinjani lonke hayi mina ngiyaphila ngicela basekazwe ka Studio 7 ke libali audio yami likefika kuChabangu bo hayi uChabangu sekusobala ukubana iclient leZANPF isiporuri seZANPF angelingile ukubana uChabangu wakhipha ama council wonke lama MP eParliament ethi kavotelwanga ngabahlali asibo bafunwa ngabahlali bafaka ngichamisa ngentando yakhe yini manje kathesi abahlali bengasukumanga ngobuningi babo bayavotela ama council abawafunayo yikho abantu akufanele bezibuze khona ukuthi behlule bonke uChabangu lo isiporuri seZANPF and futhi uChabangu ubekwazi ukuthi lanxa usemzini wakho uhlezi emzini wakho labantu abakho bathi baba kuwe bekubhekile awusela muntu vele olothando lawe uChabangu noma uhamba ngaphi noma usiye etoilet ngabona le toilet leyo uhlezi kiyo ayilathando lawe ngento oyenzelele emathebeleni
mbingelele kubasakazi labo bonke abamameli beStudio 7 igama lami nguPatson Sibanda wasendaweni yasemguza ngiphawula ngodaba legugurawunde lo olusemlonyeni wabantu olusematheni indaba yegugurawunde le iyahlupha kakhulu and isazohlupha ngoba into esiyifunayo thina umqali walolu daba owalenzayo olecala liyadingisiswa liyathonisiswa kodwa indaba ithi uma kwenza lokhu luthoniswa kanjani uma kwenza engazakali ludingisiswa kanjani uma kwenza engavumi ukuthi mina ngakwenza kumele kutholakale uma kwenza lokhu sibe sesibona ukuthi siluphetha kanjani uyaboshwa uyenziwani uma kwenza lokhu ngoba sahlukunyezwa kakhulu endabeni yasegugurawundi sahlukunyezwa enye indlela esimanga lapha into ekhona uyazama ukuhlanganisa le emadebeni lemashonaleni ezama ukuthi hlanzi angeke uhlangani lokhu ngamazwe amabili la waye bengasiniki imadebelenti yethu umthwakazi sizame ukuthi siziphathe lathi sifone ukuthi siqhubeka kanjani ngempilo ngoba uzama uhlanganisa indaba into ezimbili ezingeke zizapha zahlangana
Studio 7 Studio 7 njani bantu bakithi okhulumayo ngethu Kinyati weZimbabwe's Protest for Change hawo bakithi kwaze kwaba buhlungu bakithi kodwa Chabangu mfowethu lapho khona ucupha isitshwalo yasutha usihlukumeze kangako wafaka izano emathubeni okuthi kuthole i-2/3 majority hayi kulungile kulungile kodwa mina ngithi singamaZimbabwens maZimbabwens lana like liphakameni lilwela inkululeko yenu asikeni singenene emgwaqweni badala akusekho okunye la angcono besibulale laba bantu kahle kahle vele sokumele lapha siphakameni singenene emgwaqweni silwela inkululeko yethu singamaZimbabwens akusekho okunye sisakulindile la iZANPF sisihlukumeze kakhulu sinjenje siyahlanganisa izimali zokuthi sibuye ekhaya sizohlangana badala sima sifike ekhaya lisijoyine bakithi silweleni inkululeko yethu amapolisa amayesibulala bazosibulala kodwa bazobe sibulala yethu silwele inkululeko yethu lizwe madoda sebelenze labo ilizwe ngelethu asuwelabo labomnangakho ngiyabonga mina
salubonani salubonani Studio 7 siyabonga izindaba ezikunika zona siyabonga kakhulu lo okhulumayo ngomhlanhla ngikhuluma eMbombeshwana esigabeni sakomakona okokuqala nizolingelela ubaba wami uChuma osazenzeni mdlala wami uberayiti la okhona wakuthanda kakhulu umdlala hlala uqini uNkulunkulu asigcinele wena ngizokhuluma ngithi phakamisa upresident uChamisa sithi ngiphandile noChamisa khohlweni ini noChabangu Chabangu ufanana nje nephepha uphepha yazi ukuthi iphepha kungafika umoya liya eMpumalanga liya le ntshonalanga liya lapho so lo wasimthatha mthathe njengephepha ngiyafisa abantu bakithi ukuthi ngaba bantu bonke nje bayalandeka uChamisa sikwazi ukuthi sasuzanipf ngoba uChamisa uyabonisa ukuthi into eyifunayo yaya-ajust nje ukuthi uthi sitejongena lo uChabangu
siyabingelela siyabonga Studio 7 uKhaliphani Phugeni labo le gama lisabafanelanga kuthiwa Khaliphani ukhaliphe kanjani phukaphugeni ungasazizwa lokuthi ukhulumani ngani ulamalimi isimo sisibi kangaka elizweni lakho wena uyasikhulumela kalulu uhlanganisa uqathaza le bholo uqathaza hey madoda kithi usengeza uChabangu wena lo elimkhulumela ungcolile uthengisa amaZimbabweni wathengisela izano ngoba ufuna ukuphiwa imali lani dla imali egazi lilandele usengeza uChabangu lusehlule ukuzidingela imali njengabantu bonke khathi sithethe izano PF la ifaka eChabalala kithi yithi eChabalala nasikazi esinasibuswe izano to ikhansela siyaqala ngentweni la Khaliphani uhlole lisenzela lo usengeza uChabangu mali ufuna ukubona ukuthi abantu beZimbabwe bacabangani ngani kumbe bakwate kanjani ake liphume likampeign nje iphatheni siselingeyenu ke ake likampeign lithubu siyena lihambe kubantu khona zabona abantu bazolidla lamakha ikhasi ukuthi libone abantu balinyanye kanjani labantu baka Khalipan Phugeni lo sengezosihlabanga.
Ngiyakubingelela msakazi, ngibingelabalaleli emakhaya. Hayi ngifona ngifaka icomplaint msakazi. Anginandaba ke njenge public speaker, ngiyakwazi ukuthi kuza le territory vele abantu bazoba lembono ngami bangicriticize bathini bathini, okunye kabe kungamanga ngiyavuma. Okungenza namhla ngifone noma behlala bekhuluma amanga amaningi ukuthi ngigcine sengithethiswa. Ngithethiswa nje ngoba kuthiwa ngithethiswa ngoba mina ngithe ubuso buka Chamisa abuhlale ngoba iproperty yephatha. Angikaze ngakhuluma ubuso buka Chamisa mina, angikaze ngosuku oluyi-1. Ngiyafisa ukuthi ma umuntu ezoyenza i-accusation ngami abe sesithi ngelanga elinje nangu Phugeni sithi angikaze ngosuku oluyi-1 ngikhulume ngobuso buka Chamisa, angikaze nje langa eliyi-1, and angisoze ngafa ngakhuluma ngakho. So ma befuna ukungigcona mina, icala lami laba ngelokuthi kobulawayo lasemathepheleni ngabantwana bakobulawayo abazophatha. Lelo licala lami ngiyalivuma anytime, lingangigweba ngakho konke elifuna ngigweba khona. Kodwa ngicabanga ukuthi umuntu avunyelwe ukuthi athi ngile mlomo ebomvu ngimubi kwathini, hhayi angicabangi ukuthi kulungile lokho msakazi. Kodwa-ke hhayi bengitsho nje, angisakhaleli mina-ke, sengikhalela umphakathi ukuthi unga-abhuswa ngaleyo ndlela ngabalaleli. Mina ngesabi-ke iBhayibheli lami lithi ngenzwe kahle ngaba muhle kakhulu ngomfanekiso kaNkulunkulu, and ngiyayibona imisebenzi kaNkulunkulu ubuhle bayo kimina ngendlela engibukeka ngakhona. So hhayi kodwa ngendlela esidigenerate ngayo njenga abantu singavumi njengomsakazi ukuthi inkulumo iyehle ifike kulelo zinga. Siyambongela ke lo dade omuhle kakhulu, uNkulunkulu ambusise ngobuhle bakhe, awaphile iminyaka ibe eminingi ngobuhle bakhe. Nababi-ke hayi siyabubonga lobo bubi kuNkulunkulu, kodwa ma ngizivuka mina esibukweni angijabula ngemisebenzi emihle kababo sezulwini. Ngiyabonga msakazi.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp inombolo ezithi +12024650318. Kwezemidlalo, iqembu le-South Africa elebafana bafana lizanqikilana le-Nigeria kumdlalo wama-semifinals e-Africa Cup of Nations kusasa. Komunye njalo umdlalo wama semifinals okhangelelwe ngabanengi, iIvory Coast izadlala leDRC. Abalandeli benguqu bathi imidlalo le iza kuba nzima njengoba sekusele intshantshu zodwa. Udabu kaNcube oweStudio 7 uxoxa lomnumzana Brian Moyo owake waba isiphathamandla seZifa.
Umdlalo omzima kakhulu lo eSouth Africa lilandela, but inani nabinje phashaphasha. Uyananzelela ukuthi wonke wona lawa maqembu omabili aqala ngani ayathikaza ukuthi bayaxexaxeka, but ingisitho begame ibizosethuwa ukuthi ezinkulu zaphinda ziqala nje zingani ukuthi ziyaphusha ukuziphelela iyeyiyephiya kube sizanga sezinshisa sezokuhle kakhulu abafana be-South Africa nale kabe ngibadadalisa. Ngibona ngani ngomdlalo oza kwenzima kakhulu labathuba amalutshwana. Akumangalisi ukuthi ziyeke sometime into ezibuyele ziyeke-shootout. Kodwa-ke iNigeria ilabadali ababukhali phambili, kuya ngokuthi ngibani ozasithatha asebenzise amajola.
Khangela-ke i-Ivory Coast le-DRC kungahamba njani laphana?
Umdlalo omkhulu we-Ivory Coast ngulowoya bephandle amasapotana, yikho sobuyithakela bekhona sebekusimo lesiyame esitho ukuthi sebehlangene baba imbumba namasapotana ilize lonke nje linemva wabo. Lezi zizakhe engikuchazela lanxa kungaba nzima njani, kodwa sengibona ngani i-Ivory Coast ingafika ku-final.
Imali yenu lapha lingayifaka kuyiphi ithimu laphana? Sikhangela ukuthi yiphi engabe ithatha inkezo lonyaka.
Kuzima kodwa njengoba sengilutshenie ukuthi ngibona i-Ivory Coast ku-final. Ngapha ku-South Africa le-Nigeria angeke ngatsho owakathi ngathi ezanqoba ile thuba lokuthi iyehlangana mhlawumbe Ivory Coast. Kanti Ivory Coast ingayela ukuwina, ingayela ukufika ku-final, kutho ukuthi uzayo naphakathi kwe-South Africa ne-Nigeria ngamnika ithuba lokuthi aphakamise igesi nxa amahobi engafika mfinal. Nxa efike kwi-final hayi ngenkalakata yomsindo esibili ezaqhudelana kube nzima. Ngibona kuzaba i-final ezaqalelelwa ngathi mina ngamaphutha ama-mistakes whoever makes it. Ngani ngithi bethuze asiboni indlalo leyana yabo 3-0, 4-0 eyamagoli amaningi hayi mina ngelisi.
Lo-ke nguBrian Moyo owake waba isiphathamandla senhlanganiso yezifa. Usigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi esinye kumbeni namhlanje ntambama ngo-7:30.